sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC. Wala mugela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 18 kuMpandula 2016 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwelemelika lamanye amazwe kanye lamabandla ezombusazwe achiyeneyo lenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu ziyatshengisela emhlanganweni wamanyana wamazwe omhlaba weUnited Nations eNew York khonapha emelika zisola umbuso kamongameli Robert Mugabe. Iningi lilokhu ligcizelela ukuthi uhlelo lwemali yama-bond notes olukhangelelwe ukusungulwa ekupheleni kwenyanga ezayo alusoze luvuselele umnotho welizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwelemelika lamanye amazwe kanye lamabandla ezombusazwe achiyeneyo lenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu ziyatshengisela emhlanganweni wamanyana wamazwe omhlaba weUnited Nations eNew York khonapha emelika zisola umbuso kamongameli Robert Mugabe ezithi usubhidlize umnotho welizwe wadala ubuyanga emphakathini. Bakhona njalo abatshengisela besekela umbuso kamongameli Robert Mugabe lebandla lakhe leZANU-PF. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana George Mkhwananzi.
Kumele kusetshenziswe noma yiphi inkundla ekhona ukuthi umhlaba ukhunjuzwe ukuthi isimo asimanga ngendlela eZimbabwe. Abantu bayahlupheka, izinto zimi manzonzo, imithetho yakhona iyacindezela. Yala ngisho nokuthi abantu baphume bayotshengisela njengoba sazi ukuthi kukhona umthetho kade sufakiwe ukuthi eZimbabwe kakusaphunywa kuyiwe ezitaradela abantu ba-demonstrate. So ngibona sengathi leyo nkundla se-UN yiyo inkalakathazo zonke ngoba yiyona engumanyano wamazwe omhlaba, yibo abalezindlebe okumele zizwe ukuthi eZimbabwe isimo asimanga kahle.
Wona ngokwawo umhlangano we-United Nations uyananza yini izehlakalo ezifana lalezi?
Awusoze uyeke ukuthi unake izinto ezinje uma kuthe kwavela abantu abaphuma ezweni elithile bebonisa ukungasuthiseki ngendlela abaphethwe ngayo. Noma bengazama ukwephulela izikhuni endlebeni kuzobahlupha kusasa uma sekuthe kwaba khona into enkulu embi eqhamuka ezweni laseZimbabwe, uma besuke bayiphatha sengathi into engenamsebenzi. Khona ke bebona bake bathola ithuba lokuthi bazwe ngabe abantu baseZimbabwe ukuthi ezweni labo kulento enjengale bakhathazayo. So kumele uma sebethe bakuzwa lokhu bathole indlela yokuthi belule isandla bazwe ukuthi abantu baseZimbabwe kahle kahle badinga usizo olungakanani. Ngoba umuntu uma ekhala akekho umuntu ongenza amandlwane nje asukela phamba ayo demonstrator bhikitshe emazweni akude ngoba nje funa nje ukuthi kuthiwe ukhona azwe ngomhlaba. Kukhona into ekhona, kukhona okushaya amanzi emsamo. Kumele ukuthi baqale ukuthi ke bakuphandisise, bakucubungule, bakubone ukuthi kuyini okudinga usizo okukhala kangangabantu baseZimbabwe.
Bakhona njalo abatshengisela besekela umongameli Mugabe abanjenge-December 12 movement. Ungathini ngalaba lokho bemsekela bengatholi lutho kuye?
Okokuqala kumele sikwazi ukuthi bakhona abantu especially when abe December 12 abase America abasekela Mugabe ngoba bemsekelela emnyameni. Bona basuka babheke into ekude, kube nezinto ezithile abangazizwisiyo ngoba bengabantu bezizwe nabangazibazwe uhlupho lizwa ngumuntu waseZimbabwe. Bese bebheka nje ukuthi Mugabe ngumuntu omnyama nabo bangabantu abamnyama, umele ukuphikisana lokudelela abelungu khona emazweni abelungu bona lapha abahlala khona basuke bakhohle ukuthi mawususe khala bezimbabwe zikhona izinto ezibahlukuluza abantu basezimbabwe ezingelani nalokhu bona abakubona bekude so akusoze kuswelakale abantu abanjalo yikho kusuka kubaluleke ke ukuthi labo okuyibona abazindaba ngokugcweleyo baphume ngezinkani bahambe bayo ebhikitsha ukuze amazwi abo angasuki agalule afihlakale efihlwa yilaba abafuna ukuveza udaba lwasezimbabwe bengalwazi laba abalwaziyo abaphume bayoveza into eliqinisweni zomhlaba umhlaba ungahambi ukhuluma udaba from i-point of view yalaba abangazilutho
lo umnumzana George Mkhwanansi ingcwethi ecobungula ezembusazwe bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Kulandela ukugcizelela kukasibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank, umnumzana John Mangutya ukuthi imali yama-bond notes iza kwethulelwa umphakathi ekupheleni kwenyanga ezayo. Iningi lilokhu lisithi uhlelo lolu alusoze luvuselele umnotho welizwe. Bakhona njalo abathi ama-bond notes angaletha inguquko elizweni. Asizweni umbono kamnumzana Sengezo Chabangu isiphathamandla sebandla le-People's Democratic Party ngalolu daba.
Into engazange isebenze lelizwe leZimbabwe sakubona ukono wakwenza akuzange kusebenze ungaze utshintshe ufake ubani engafaka wona engafaka ama-bond notes kumbe uthethe umuntu from Obama uzomfaka ukuthi abe ngu-minister of finance kumbe abe ngu-governor of Zimbabwe afake ama-bond notes akula lutho luzaphuma abantu kumele bakukhangelele ngobanzi ukuthi nxa sikhuluma ngezomnotho sikhuluma ukubana silani esilakho esingakufaka ukwenzela ukuthi kuncedise imkhonomo wethu kumbe kuncedise leyo mali esiyabe silayo sokuyindaba yokubana sesisiya kuma-elections ngo-2018 sokuyindlela yokukhampena sokuyindlela yokudinga imali bayehluleka ukubana ke le imali ekhona kwamanje ungeke uyenzeni icindicindi ngayo ilevalo ilizwe lakithi eleZimbabwe lilezikweleti eziningi sebezama ukuthi bathathe futhi bayigxila abantu emakhaya bathathele abantu izimali zabo bathathele abantu izinkomo zabo bebanika amaphepha kuyindlela yokufundraiser icampaign yabo eka-2018
kodwa abanye bathi yokwesaba umnyama ongelampisi ingasebenza limali njengoba lama-bond coins esebenza
ama-bond coin asomali abantu kumele bakuzwisise ukuthi asomali ungeke uyithathe uhambelayo ngaphandle kwamanye amazwe ama-bond notes asomali ozayithatha uyihambelayo ngaphandle kwamanye amazwe iyabe yimali ezasebenza khonapha kuphela kweleZimbabwe kuyindlela yokuqila ukubana abantu bavalwe nje amehlo ngento engekho ngoba akulathemba sikhuluma ngokuthi nxa ngakumbe silethemba sithi sokwenzakala iminyaka emingakanani luhlelo luyintroduswa ludala emehluko bani sizabona ukuthi luwatshiya abantu bengabayanga ababehlakaniphile babathenga izindlu baba izikhulu kuthi ke laba abavele abaphakathi laphakathi laba babuye njalo baye ebuyangeni so indlela yokuthuthuna ezomnotho kwabantu ukuthi abantu basale bengalalutho ababele ubambile kodwa iZANU-PF lohulumende okhona wakulezi nsuku enguye yedwa ozathola inzuzo kukhonoko into nje ezaba eyize ezaba eyinhlekisa kuwo wonke amazwe ukubana sesibuyela lokhu nanku umnotho wethu abantu bebegwanisa lamhlanje ukuthi uthathe idola lakho ulifake ngaphansi komqamelo ulivuke lokho eliyidola linjalo lithenga isinkwa le bond note uyathi ithethe lamhlanje uyifake ngaphansi komqamelo iyavuka ingasathenga isinkwa ingasathengi yona ichiwichi
ukuyini obekungenziwa njengoba ilizwe lingaselamali ukuthi kube ngcono
into esiyikhangeleleyo ukubana uhulumende weZimbabwe afake ama-reforms ukuthi nxa sisiya ekhethweni olutsha oluzaba khona yilo kuphela ozaba inguquko nabantu abazaba lethemba kuye okwesibili ngokubana umongameli welizwe usekhulile bakithi kahamba ekozimba ayegcina abazukulu bakhe uselomzukulu kungene abantu abalembono emika
Lo mnumzana Sengezo Chabangu isiphathamandla sebandla le PDP.
Awin ribawa silale mawin ribawa silale mawin silale
Ukuhlelo lwamasiko lenhlala kahle kaZulu lamhla sihlaziya udaba lokuqoniswa kwentombi ngesikhathi inengi lisithi amantombazana kulezi insuku aseqoma amajaha okwesiphangiphangi nxa eqathaniswa lawayizolo. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe loNkosazana Stars Thebe Mathe ingcwethi kwezamasiko esintu njalo olwela ilungelo labesifazana.
Uthi khombe kwakunzima kudala ebuntombini bethu thina lakulobo esabubonayo sibancane kwababephambi kwethu ijaha laliphala ubunzima libuye ijaha libulandele lizingene ngekhaya libuye lizongena ngekhaya lihlale laphana emthunzini liqhutshele isitulo lilokhu linxenga ukuthi kambe ngingazilethe egcekeni enti ngiyakhombisa ezinxane entombi lizazingizele phela kudala Dube ukukhombisa intombi wangayikhombisi ukukhangelela ukukhonjwa kumbe kwakungasikho ukuthi ukukhombiswa kumele uhlukhombe wawukhombisa ungakwazi okuzakwenzeka uthi nxusela amanxusa kuthi ngokuthanda kwenkosi uzuze lapho uzuze khona uhlele njalo lapho uhlele khona
so siyakwazi ukuthi wawusithi nxa uduzane lesihlahla usiphundle size siphele dusibili kulokhu uzama ukuthi uyakhulukhuluma kuthi ungazana ufuni kwakuvele kusenzelwani khonokuyani
wawuphundla isihlahla usiqhunta amahlamvu azaphele kodwa ungabona sekufike esimeni sokuma Dube uqhunta amahlamvu esihlahla kumi ndawonye kwakuvele sokuhlela ukuthi sekuzalunga wayenowayilende ijaka lalilandela Dube likulandele ulichithele ngenkonxa yamanzi usenyame ukuthi likube likhuluma lawe ungawugijima ungathelanga lithi ugijima ubale kulithiye kanti-ke njalo ijakha elivele lalikade selikuyikuthi lilenjongo ngawe sibili linxanele loo muzi ukuthi lifuna intombi khona lalize lisukume liyefika lithe kuhle abadala baze bakwazi lokuthi uzibani manyana umfoka bani luganga lwemntanethu badede inkuni inkonxa layo umama yenza ngabe uyathelela engadini ukuthi hhayi abake bakhedelane sibone kwakunzima ukuthi intombi lejaha kuze kufike lapho abavumelana khona nxa usufike kukhunte yamahlambu Dube umi ndawoni ungabalekanga lapho Dube kwakuyabe sokuphezu kulunga phela Dube xa usuqunta amahlamvu kuthithi indaba zabe zingena ulokhu udonda nje kumtshela umdonsa kuphela ukuthi funa ukumkhawulisa
usokwaya ngaphi konke lokhu maphoqo
kwakuphela konke khonokho ngenxa yokulahleka kwamasiko amasiko kawasalandela elizweni ngendlela eqondileyo abantwana nxa bekhula abasatholi ithuba lokufundiswa khonokho ukuthi ukuvuma nje ijaka likukhombisa kuvele khona nje uyekuhle uzehlise uzilulaze noma wawulifuna phela isikho ukuthi intombi yayizolo yayingenelisa ukubona ijaha iphilelani ijaha nyalifuna kuvele lo mntu wesifazane ufanele alibone ijaha lingambathi laphana bakithi ngabe yini kodwa ukuvuma ukuthi ube ngowakhe kwakudingeka ukuthi uthathe isikhathi uqala umfundi uyemazi umzwisise ukubone layo ukuthi uqinisile kambe nxa ithiwa kuthanda lokho kwenzakala kathesi Dube angangilabizo lakho ngoba akusakhonjiswana sokuqhwetshwana
pho kuvuselelwa njani okwakudala
kufanele kuvuselelwe ngokuthi umthetho wangekhaya owawusithi umntwana oyintombazana kasondele kubabakazi kawubuyele abantwana kabasondele kuboyisekazi babanike imfihlo yampilo yayizolo eyayisemfumizi yalingapileki obabakazi labo kababe ngobabakazi bayizolo baphume kwisimo salamuhla lapho sithole ubabakazi engasela kuzigqaja ngomntana omne wabo engasela budlelwano labantwana babane wabo ningathi ngamazwi asetshenziswa ngabaningi besuthola ubabakazi selo mhlawu kumbuba bomncane emajaheni lapha sebesiba lemhawu akusafundiswana ngendlela yayizolo ukuthi umntwana wayesethe umfundiso oyiso omncane ukuthi xa usufuna intombi wenza kanjani kuthi kazana layo iyethela imfundiso okuba bakazi ukuthi ngayijaha likufundile kumbe layo walimontisa lifilili lapha mbona ngani kungaba le nhlalo uziphatha njani abantwana abasayitholi imfundiso naleyo ngokuthi abasasondeli kulezo ngatsha ezizelo ezifundisa kufanele izolo
vala-ke ngamafitshane Mapoqo
ngiyafisa kakhulu ukuthi mina njengentombi yezansi njengoba uyezwa phela iyamuza uDikwethu Mabhoqo intombi yezansi ngikubonile ukukhonjiswa okumnandi ngikhula ukulandwa lijaha likuhawulele lilinywe yizinja ulithele ngamanzi wenze konke okungakufisi okutshengisa ukuthi uyalenyanya kodwa ngelinye ilanga ubone umntu yena lowo besenza njalo esevuke esegumelayo ngine kade kunika isithunzi entombi
Lo ngonkosazana Stars Thebe Mathe ingcwethi kwezamasiko esintu njalo elwela ilungelo labesifazana obekhuluma lo Gibbs Dube we Studio 7 ngeselithiye kancinyane ezandleni zikantungameli Nkomo we Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo igama nguntungameli Nkomo. Lamhlanje ngixoxa lo mnumzana Amandla Gumbo isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha eMelika njalo ongomunye wabasekela ukutshengisela okuseNew York phezu kombuso kamongameli Robert Mugabe. Mandla ngiyakwamukela kuhlelo.
Kunjani baba?
Hayi siyaphila kunjani eIndiana?
Ah siyazama ukuphila umsebenzi ukuphela.
Hayi akusetshenzwe baba. Ungathini ngokutshengisela lokho?
Hayi lapha sisikambe eNew York sizama ukutshengisela umdala lapha umgabe ukuthi hey hayi thina sakufuni sokuyisikhathi sokuthi umdala la yeke chiye. Hey sokuyumnyaka omnike onke silo president eyi-1 la sifuna ukubona izinto ezintsha lapha. So sizama ukuya eNew York ukuthi ngasingatshengiseli abanye amazwi labo bangaboni ukuthi hheyi abantu laba basila sabasangifuni umuntu lo maybe bangakwanisa labo ukusinceda.
Kuyini kahle kahle okusolayo ngombuso kaMgabe?
Ekhaya akusela msebenzi abantu bayadubeka ekhaya yazi uyaqeda isikolo ujonge la ukuthi maybe uzothola umsebenzi akula msebenzi ekhaya vele akula mali ungaze uhambe ule mali yakho ebhenki akula mali ngenxa yamabhoni notes abo laba vele akula akuphileki ekhaya akuphileki izinto ziyadula aswele ukuthi imali yangikhona yatata ngabhakula msebenzi even ungaphi eAmerika ngawuthumezela imali yangikhona vele kayikwani ukuthi uthenge izinto abafuna ukuzithenga plus ezinye izinto azisekho njengoba sebeyalisa izinto ukuthi zingene eborder vele akuphileki ekhaya sihambisa besimgcinelani umuntu onjalo ongakwanisa ukunceda abantu bakhe uyathi uyakhulume uyafuna ukukhuluma i-freedom of speech bakubhuqa ukuthi ukhulumelani i-freedom of speech
ungathini ngodaba lokuthi njengesizalwane seZimbabwe awuvunyelwa ukuvota njengoba uhlala phandle kwelizwe nje
khonokho vele akula ngondo bayangiyaliselani ukuvota mina ngazalela eZimbabwe the reason why ngiphandle kweZimbabwe anti inxa yabo bona labo mgabe ukuthi akuphileki ekhaya uyahlala uyenzeni ekhaya yikho siphandle la ukuthi lathi sizama ukuphila mina njengomZimbabwe nimbona ngani yikusibambelela khonokho yi-right yami njenge-citizen yeZimbabwe njengomZimbabwe ukuthi ngivote so angikwazi ukuthi bazame ukwenzani inkulumende ngabe zasiyalisa ukuvota thina singapha iZimbabwe phela kayiso yabo iZimbabwe yethu sonke zilongazelela eZimbabwe kumele la uvunyelwe ukuvota njengomuntu
Amanye amazwe egumbo ubona ngani engaphathisa njani kudaba lweZimbabwe?
Abanye amazwe ngaze sivote yabona mntana izani vele kayeso ziphume ngaze siyenze amanye amazwe akula into abangayiyenza ngathina ngokwethu singamagwala sisesaba ukumela umdala ukuthi ngokuthi siyathe siyafuna ukwenza anything bangasichaya ngijambo vele lathi sisesaba vele ukukhuluma sakwazi ukukhuluma so amanye amazwe kasoze bakwazi ukusinceda until thina ngokwethu size sibatshengisele ukuthi safuna uncedo lwabo ngokuthi as long awonke umuntu engamagwala sisesaba ukukhuluma ukuthi athe uyavula umlomo uba kuthi hey Mandla uzafuka ubulawo ekhaya wonke umuntu lokhele engqondo leyo anti afuka ubulawo ekhaya so thina ngasingaqalisanga kuma nje amazwe babhothe serious umdala samfuni yikho ukuthi amanye amazwe ekwazi ukusincedisa
Sigqibe uhlelo umandla alubana lalele umgabe ungathini kuye kathesi.
Mina kumgabe bengisithi hey mdala sambonga ngowasenzelayo elizweni ukusathela elizwe lethu from emakhiweni kodwa hayi mdala sesidiniwe sekuyisikhathi la ukuthi kuphumule ukunika abanye ithuba lokuthi labo bazame ukubusa ngokuthi iZimbabwe yasoka mgabe iZimbabwe yasoyinye mgabe iZimbabwe ngiyethu amaZimbabwezi inkosi ayithanga ukuthi wena ngozabusa iZimbabwe uziyokufa no laya kanika abanye asilandaba ukuthi uzonika ubani ithuba ngoze nginike umuntu wabo wezana asilandaba thina sisafuni mgabe sesifuna ama-ideas amatsha ngokuthi umgabe seluphele bo sokuyisikhathi sokuthi la ephumule ebona abazukulu bakhe kuze yabona isikhathi bani ifamily yakhe ngalokhu egijimisana lelizwe kake kunika abanye ithuba lathi mgabe sibone ukuthi lathi singatshintsha iZimbabwe sesidubekile eZimbabwe mgabe asisakufuni mdala sokuyisikhathi la ukuthi kuphumule.
Hhayi siyabonga Gumbo, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Hhayi ngiyabonga ukuba lami kuhlelo baba, ube lelanga elihle le.
Ngiyabonga Nduna. Veli lalele uhlelo lwabasakhulayo ngixoxa lo mnumzana Mandla Gumbo isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha eMelika njalo ongomunye wabasekela ukutshengisela okuse New York. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Sibonge untungameli obesethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Ngesizwe eziphathelene lokholo silontungameli njalo.
Sesi hlangana njalo kuhlelo lwamakholwa uhlelo ovuselela umoya silomfundisi uSeni Sibanda. Mfundisi ngiyakwamukela kuhlelo.
Yee, lami ngiyamukela abalaleli njalo niyavonga ukuphenduka kulolu hlelo.
Ubavuselela ngawuphi umbhalo abasosizini labadabukileyo lamhlanje?
Namuhla ngikhangele ku-Isaiah 42 ivesi nga-9 leka-10. Ngiyananzelela ukuthi isikhathi esiningi uNkulunkulu uletha izinto ezintsha empilweni yethu. U-Isaiah yena uthi ku-Isaiah 42 ivesi nga-9 uthi yena izinto engazibikela kuqala sezifikile, sengimemezela izinto ezintsha zingakaveli ngiyakutshela ngazo. Hlabelela inkosi ingoma entsha, lidumise emhlabeni wonke, lihlokome ulwandle lakho konke okukilo, lamazwe angasolwandle labo abakhe kuwo. Kuthi into eqakathekileyo omele siyinanzelele engangiyibona empilweni ukuthi siyajayela ukuhamba ngezinto ezindala, kungabe kumbe kuyindawo umuntu lapho ahlala khona uyajayela ukuthi ngihlale endaweni enje. Nganginanzelela ivini ebandleni abanye abantu abatshintshi lalapho umuntu ahlala khona. Umuntu uyabe kwazi ukuthi namhla ngingabuya echurchi ngihamba ngihlale endaweni enje ukuthi ngijatshintshe khonapho kube yinto enzima. Khonokhu-ke ukuba lo mqondo njalo kwenza ukuthi umuntu aphile impilo yakhe engameleli ulutho olutsha. Ngakho namhlanje ngifuna ukukhuthaza abalaleli ukuthi nxa sikhangele laphana u-Isaiah uyakutshengisa ukuthi uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi uvele yena usebenza ukutshintsha izinto, eletha izinto ezintsha empilweni zabantu. Siyananzelela ukuthi abantwana baka-Israyeli bahlale eGibhithe okweminyaka edlule 400 years. Kibo wawusuthi ungabatshela ukuthi alizaphuma ebugqilini bayevele bengeke bakukholwa. Yikho nxa uMose esebuya kibo ebatshela ukuthi uNkulunkulu uthena likhululeke liphume ebugqilini bayevele bengakukholwa. But lanxa sebephumile bebona izimanga uNkulunkulu ayezenza, kodwa ingqondo yabo yahlala ilokhu isezintweni ezindala, ayizange iyamukele izinto ezintsha. Ngakho kuqakathekile ukuthi nxa ungumuntu ukukhonza kuNkulunkulu kumbe nxa ungazaki umkhonza uNkulunkulu, enye into yokuqala ongayiqalisa ukumkhonza namuhla uqeda ukulala lapho uzitshela ukuthi mina sengifuna ukuzinikela impilo yami ukuthi ngimkhonze uNkulunkulu. Nxa kodwa umkhonza kumele ube kwazi ukuthi uNkulunkulu lowo omkhonzayo uNkulunkulu otshintsha izinto ezindala elethe izinto ezintsha. So isimo yabukiso sona kathesi asoze sibe khona kuze kube naphakade sizajintsha. Ngiyangithakazelele njalo kumahubo abako-Israyeli sebesukile elizweni laseBabiloni. Siyabeza bekhuluma umbhalo ojayeleke kakhulu ukuthi babengani ngabantu abaphuphayo lapho uThixo esebasusile phakathi kobugqili. Ngikhuthaza labafundisi, ababishops labani ukuthi ngabe singatshela abantu ukuthi uNkulunkulu uNkulunkulu oguqulayo oletha izinto ezintsha empilweni zabantu. Lokhu kuyaletha ithemba ebantwini ngenxa yokuthi nxa abantu umuntu angaswela ithemba uyalahlekelwa yinto yonke.
Baningi abafundisi abagangayo lapha emasontweni, abazalwane bengazivikela njani kulokho?
Akula jambulelo esingaphandle kwelizwi likaNkulunkulu. Ungabona umfundisi esithi mina ngithole isambulelo esitsha ohle ubaleke kakhulu khona apha ebandleni lonalelo, ubaleke ngenyawo zonke zombili ngenxa yokuthi akula jambulelo esitsha esizaba khona ngaphandle kwalokho okukhona phakathi kweBhayibheli. UNkulunkulu usinika izambulelo ezabe zingaphakathi kwelizwi lakhe. Singeke sathola okunye okutsha ngaphandle kwalokho okumumethwe ilizwi lakhe. Thina esikwenzayo ukuchasisa ilizwi lakhe, yikulitshumayela njalo yikukhulisa uJesu. Thina abafundisi siyabe sincipha ngaso sonke isikhathi.
Kulugqibe uhlelo mfundisi, ubabeke enkosini ngomthandazo abampofu labo bonke abadabukileyo lamhlanje.
Namhlanje bengifuna ukuthi kulaba abalaleleyo kuyabe kukahle ukuthi nxa sithandaza engxenye uthatha isandla ufake ekhanda, uthatha isandla kumbuza ubuhlungu ufake lapho ozwa khona ubuhlungu. Ethemba ukuthi uNkulunkulu oyenza izinto ezintsha uza kuguqula isimo sakho, akusilisi. Ngifuna ukuthandaza manje, uNkulunkulu siyabonga ukuba nomuJehova owenza izinto ezintsha empilweni zethu. Sesithandazela wonke umuntu olaleleyo ukuba guqula isimo sabo, kumbe kungabe kungumkhuhlane, kumbe kungabe kuyikudinga uncedo kubhizinesi, kumbe uncedo ukuthi abhadale ifees zabantwana, uncedo lokuphiliswa umzimba, uncedo lokuthi kuguqule isimo sempilo yakhe. Niyathandaza ngegama likaJesu ukuba letha leyo nguquko, letha okutsha ukuze uNkulunkulu batshiye sebele culo elitsha. Egama likaJesu siyathandaza. Amen.
Amen mfundisi, siyabonga. Bekukuhle ukuba lawe, asidibane njalo kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Amen.
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa, uhlelo uvuselela umoya. Silomfundisi useni Sibanda.
Siyabonga Ntungamili. Kesizwe umculo ka Obadiah Mathulane esithi My Sins. Yomculoka Obadiah Mathulane singakahlukani wathi sikhangele ezinye zendaba ebesilazo. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwelemelika ziyatshengisela emhlanganweni we-United Nations eNew York khonapha eMelika zisola umbuso kamongameli Robert Mugabe. Iningi lilokhu ligcizelela ukuthi uhlelo lwemali yama-bond notes olukhangelelwe ukusungulwa kunsukwana ezizayo alusoze luvuselele umnotho welizwe. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.